Yayikuthi ipolitics isikhathi esingizele sebekhangele ama-national election azabuya ku-2024. So ama-Republican umsebenzi wabo kuyukuthi wena nxa bebuya bephendula okhulunywa ngu-Biden bekhulume imeseji ezabanceda ngo-2024 kumbe ngo-Trump ozaphendula kumbe ngokunye ozaphendula bezama ukuthi nje bevodloze okhulunywa ngumongameli u-Biden. Kodwa into ayikhulumileyo ukhulume ngokuthi u-Biden is unfit to serve ngoba usengumuntu omdala kakhulu kodwa ungajakhangela labo afuna ukuletha u-Trump omunye okanye wes noma wakhayela u-Biden ngabe mdala ngeminyaka lo Trump kodwa izinto ezenziwa ngu-Biden zilengqondo okudlule ezazenziwa ngu-Trump. So isikhathi yizigwenxa zomlomo kumbe ukwenza into ezingala ngqondo ama-Republican akwenzayo. Iqiniso ukuthi u-Biden is more fit than esakubona umsebenzi wangu-Trump. Okunye akhulume ngakho because ubekhuluma ukuthi kumele kube ama-new generation ukuthi ingene kwezama-politics which liqiniso lelo wakhangela ama-Republican akhetha usera ukuthi ebe ngunye ophendulayo ngoba he's the youngest aven I think kule 40 years. So bezama ukutshengisa ukuthi hhayi u-Biden ukhulile khangela thina sabantu abayo kodwa uhlupho lwama-Republican ukuthi i-candidate yabo engu-Trump engani lokhu ifuna ukuphendula ikhanya yona ngengqondo angomzimba umdala kulo Biden loba nje iminyaka ka-Donald Trump yona imlutshwane.